Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 8 kuMvimbitho 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ubuhlungu uzathatha izikhathi ngoba uma ugwazwe ngesikhali usebuhlungwini.
Umgcini sihlalo MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo uvikwa elokela liswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu endlini yakhe ngomgqibelo ebusuku.
Kusobala sibili ukuthi lobanje izikolo zizavulwa kodwa ke abaningi bazathola nzima sibili.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali yesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Umeli weHarare West edale lePhalamende njalo engoMDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe labanye bakhe bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezindaba lezinye siyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obhubhileyo ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo. Kodwa kulaba litshumi lanye ababanjwe lo mkhuhlane. Asebebhubhile selokhe iCOVID-19 ifike kuleli bayinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1485 kuthi asebetholakale belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,271. Selehlile kakhulu inani labantu ababanja lomkhuhlane kulezi suku eZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele lapho osuhlasele khona izigidi ezedlula ikhulu 116 million njalo wabulala izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Ezwekazi leAfrika kona usubulele abedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,000 njalo wahlasela abayizigidi phose ezine 3.9 million. Ibandla leMDC Alliance lithi umgcini sihlalo walo unkosazana Thabita Khumalo ulokela liswe esibhedlela ngemva kokulinyazwa ngabantu abamngenele endlini yakhe eSoweto kobulawayo ngomgqibelo. Abantu laba babikwa beqikeze emadabuka kusa batshaya uMakhumalo bamthathela omakhalekhukhwini bakhe kanye lempahla yendlini egoqela umabonakude. Babikwa njalo bemgwazile bamfafaza ngomuthi ongaziwayo ebusweni. Amapolisa athi aphezu kwalo lolu daba. Siqoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Umumo weZimbabwe awulunganga. Abantu abahlukumeza abantu kakhulu omama siyabazi ukuthi bafuna ukwenza ukuthi omama abaphatheke ngezamalungelo lezombangazwe bakhe bakhalale bachiye sibuhlungu ngoba kathesi unational chairman wethu usesibhedlela uyafuthelwa ngitsho lemuli yakhe emdeni ithwele nzima imonga ngezilonda lokuhlupheka owenziwe ngabantu ababuye ebusuku bedinga yena kungenani sithi amapolisa kathungathe laba bantu baze babagole ngenxa yokuthi okwamanje singake sathi ngubani okwenze lokhu singabe sibamba inhlwa ngekhanda siyapha iziphathamandla zomthetho amaphoyisa ukuthi lama CID the law and order bacubungule bagole lezi zigebengwa ngenxa yokuthi umuntu wonke eZimbabwe uvikelwa iconstitution emthethweni wonke umuntu fanele evikelwe ipersonal security yakhe usiqu somuntu fanele evikelwe yikho ke kuzatshengisa ukuthi uma amapholisa engamadole nzima bengasagolanga laba bantu babuye emthethweni sizagcina sesiphangisa ukujaja sesingani singamajaji sicela lokhu kwenzakale ngenxa yokuthi iconstitution yeZimbabwe ilomthetho ukuthi wonke umuntu ufanele evikelwe ngamapholisa ngitsho lomthetho
ukusimobani kahle kahle uma Khumalo ungathi impilo yakhe isengozini enkulu yini
uba ngconywana siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzasiphathisa ungakho esimini lesana esingathi abantu bayathuka ngoba hayi ungconywana sithemba nje ngokuhamba kwezinsuku uzazikhulumela ebonane lezihlobo labangano ephinde ebuyele emsebenzini wakhe njengeqhawekazi ubuhlungu uzathatha izikhathi ngoba uma ugwazwe ngesikhali umezo hatshi usebuhlungwini izikhathi lesi abantu abaningi kakabamboni ngoba usaphakathi kobuhlungu bengqondo lobenyama
uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance kusenjalo umeli weHarare West edale lePhalamende olilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe kanye labanye bakhe ababili uNetsai Marova noCecilia Chimbiri bakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla lapho ukuzahluzwa khona isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngesibambiso sebail abathathu laba babotshwe ngolwesihlanu besitheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngemva kokwenza umhlangano lentathelizindaba phambi komthethwandaba kunyanga edluleyo abasekela uhulumente bathi abathathu laba bayazibophisa ngoba bahlala besephula umthetho ngabomo kodwa ilunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu uthi ukubotshwa kwabathathu laba yikwephulwa kwamalungelo abo
isisekelo selizwe leZimbabwe sipha abantwana beZimbabwe ilungelo lokuthi batshengisele bakhonone ngalokho abakusolayo sicacile kakhulu isisekelo kulokho kodwa keZimbabwe umbuso esiwubona-ke okamnangagwa-ke umbuso ocuko olumangalisayo umbuso ke olocuko okudlula umbuso kaRobert Mugabe okuthi abantu abavunyelwa ukutshengisela abantu abavunyelwa ukukhuluma iqiniso lokusola abakubona kuphambaniseka ungenza njalo ke usuyisitha selizwe sokumele uhlale ubotshiwe singananzelela ke lamantombazana amathathu ahlala ebotshiwe kodwa ke emthethandaba atholakale ngelacala ngoba kuyabe kungekho ke abakwenzileyo okubi kodwa ke leyo indlela ke yezanu PF yabe izama ukuthi bajezise izama ukuthi ke ibathwalise nzima iba victimize bahlale bevalelwe betshintsha izinkantolo bagcine bangayenzi umsebenzi ke abawukhethula ngabantwana bezimbabwe ukuthi bakhokhele ke abantwana bezimbabwe bakhululeke bangayenzi njalo le msebenzi ke ebanika ke inzuzo yangekhaya batshone ke betshitsha imithethwandaba batshone bevalelwe bekuremand prison ukuzama nje ukube phula ke umoya ukuthi bangaqhubekeli phambili beme kwezombusazwe kubandla le MDC Alliance kube ngabantu abazagcina besithi akuthi ukuthi kuyingozi lokhu mana sihlale phansi uhulumende nalo yikho azama ukukwenza yikho phela abakwenzileyo ke la kumgcina isihlalo uThabita Khumalo khona lokuthi bakhangela abantu abababona ke beqinile abantu abababona besilwa belwela ilungelo labantwana bezimbabwe bese beqalisa ukuthi baba victimize baqalisa ukubenzela ukubabopha baqalisa ukubatshaya baqalisa ukubatshontshela baqalisa ukubanyamalalisa besenza nje bonke ubu besikubona usenzakala ke ebantwini abalwela ilungelo loluntu ezimbabwe
ukubotshwa mahlayana kwabathathu laba singathi kuba lomthelela bani kumalunga ebandla leno ikakhulu abasakhulayo akubethusi yini bagcine besesaba ukumelana lohulumende
okwenziwa ke kulamantombazana omathathu abakhokheli bethu MDC Alliance kakwethusi muntu intsha yethuki abakhokheli abadala kabethuki wonke umuntu kethuki sesikwazi thina ukuthi kusebenza kwezano PF ikanti khona yikho kwesiqinisa kuyasiqinisa ukuthi silwe ngamandla
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoyebandla le MDC Alliance Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali yesikolo ekuvulweni kwazo mhla ka 15 ngeviki ezayo ngoba abantu abanengi balahlekelwe imisebenzi ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uhulumende kumele adinge imali yokuphathisa izikolo ukuze zingakhwezi imbadalo. Uhulumende yena kakatsho lutho ngodaba lokukhutshulwa kwama-school fees. Sixoxele nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo
kusobala sibili ukuthi loba nje izikolo zizavulwa kodwa ke abanengi bazathola nzima sibili ukuthi bekwanise ukubisela abantwana esikolo abanye ngabaqalayo kufunakala okuthize kungaba yama uniform amacha njengo ngoba abazali abaningi bangkhona bengekho emsebenzini imali zangkhona ziyahlupha labo nje abazincedayo abazisebenzelayo ama business kade valiwe kuzaba nzima sibili ukuthi abantu begcwalisiseke okufunakalayo esikolo okunjengokubhadala ama school fees kuza njalo affecta ke ukwenza kwabantwana esikolo nxa kuyikuthi abantwana bazavula isikolo bengalakho ke okweneleyo kungaba ngamabhuku njalo ezinye izikolo zizanqabela ukuthi abantwana abangabhadalanga ischool fees beqhubekele phambili ngenhlelo zesikolo so ludubo olukhulu ke olumangalisayo esesizahlangana lalo nje xa izikolo zivulwa
Ukukhona yini okungenziwa ngohulumende okungenqabela ukukhwela kwempatalo yesikolo
uhulumende aluba ke uyadinga ke ipackage sike sabona ke stimulus package kade ikhona kumnyaka odlulileyo kube yiyo ke ekhangelisiswa ke ukuthi inganikwa izikolo ukuze phela izikolo zingaze zadlulisela phambili intengo yabantwana ukuba ba attende ama classes izikolo eziningi zizakhuphula ke ischool fees kujwayelekile ke lokho lakho njengoba nje intengo yezinto la ikhuphukile kodwa imali kayikho phela uhulumende kungani ke engangenela ke abone ukuthi uyancedisa ke ukuze isikolo phela zingaze zakhuphula ke intengo yokuphathiseka kumaclasses kwabantwana yikho uhulumende ungakwenza esikubonayo okwamanje ukuthi kadingeke imali ancedise ke abazali lezikolo ukuze phela imfundo yethu ingayehli iwele phansi.
Udaba lweholo lababalisi lona ulubona njani ngoba sesike sabezwa bekhala besithi uhulumende kumele engeze iholo leli bengakabuyela emsebenzini.
Ngolunye udaba ke esesizahlangana lalo njengabazali ukuthi sizabadala ke leyo mali engatholakaliyo abantwana bayehlala nje bengatholi ke imfundiso njengoba phela ababalisi lokhe bekhonona sibona bayayivuselela ukuthi nxa izikolo nje zivulwa uhulumende kumbe umqhatshi kabone phela ukuthi izikhalazo zabo ziyakhangela nje kumbe ziyagcwalisiswa ngekunye ke okuzabangela ukuthi abantu babone ke kungaqakathekanga ukuthi bebhadele ischool fees singatholakaliyo imali angona ihlupha njengoba abantwana bangkhona babengafundi esikolo.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esivimba okwesikhatshana ukuxotshwa kwezakhamizi zesigaba seChilonga eChiredzi ezizinkulungwane ezilitshumi lambili. Isinqumo lesi sethulwe ngumantshi wemasingo ngolwesihlanu njalo sivimba ukududulwa kwabantu laba emizini yabo nguhulumende. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi kababuyeli muva ngalolu daba. Uhulumende uxotsha abantu labanje ngoba ufuna ukuhlalisa umlimi omhlophe ukuze alime utshani benkomo zakhe. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuzindaba ezimnandi eziphume enkantolo ngokumiswa kancane lokho ukuthi abantu beChilonga besuswe endaweni yabo. Uhulumende lo kaningi-ningi ama-minority groups kakhanyelwa. So mbona ngazathi okokuqala ukuthi abantu beChilonga ngabantu besichanganeni esibathi ngama-minority. So kubo ayisibo bantu abale vote eliningi ngoba uma kusenzwa ngohulumende into yokuqala ayikhangelayo yivoti. So kathesi ukuthi singathi kuzamniswa kumndeni kunjani yena esengakumisa ngenxa yokuthi uthole i-criticism eningi. Inkantolo zakithi osokuluhlupho kathesi ukuthi kakusafana nayizolo sizithatha sezisenza ama-political judgments kaningi-ningi. So ukuthi inkantolo enkulu ingathini okokuqala ukuthi izaqala ikhangela ukuthi the political leadership elizwe ifunani. Ifuna ukunika umngane wayo ongumlungu lo indawo kumbeni ifuna ukuthi njengoba isisweliwe ngabantu ibisinika abansundu. Yikho lapho kule ndaba khona. So kakhulu akufuzanga sikhangele kakhulu inkantolo kodwa kufuze sikhangele kakhulu ukuthi i-political leadership yona ifunani. Ngoba i-political leadership ifuna ukuthi inike umlungu lo akulanteza bamisa.
Kungayiwa kumithethwandaba emikhulu singabona yini isethula isinqumo esifanayo uhulumende ecina ebekela abantu laba.
Ilungu laba ngabangane kwabalabo abalamandla, ngabangane yibo abanikeza ibandla elibusayo ama-resources. So angeke behambe against bona. Ungabona sokuthiwa kutshintshile kuyabe kukhona either indawo asebem-identifyele yona kumbeni sebekhona abanye abantu abazakuyahlukuluzwa. Kodwa uma kuyikuthi akuzange kube njalo bakhitshwa laba bantu, ayisiyonto entsha. U-Rattenberg kwenzakala into efanayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sethembise ukuthatha amanyathelo aqinileyo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus ezikolo. Inkundla yeZim Live yona ithi kubotshwe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasithupha 76 ekade besemfeni yomuntu onakanelwa ukuthi ubulawe ngamapolisa eGweru ngomgqibelo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Basakazi bami, ngibingelele njani basakazi bami. Mani yazi kunento engithintayo lapha, indaba yokuhlatshwa kwabantu. Baloke bayahlatshwa, kuthiwa bayahlatshwa, kanti thina singabantwana bendwangu okuthiwa ma ifike esihlahleni somqokolo qala iphosele okungumntwana phezulu. Makulabolonyovu kungalunywa umntwana akuzangeni, qala ukuphosele umntwana, ungabona umntwana elunywa ebuye ehlanya zokwazi ukuthi la kugijelwa kuyadliwana yalunywa. Yiyo le nto esiyenziwa. Waye yena lo mdala angahambi naye uJehova lobe jovisa abanye, ufuna ukubabona sebenjani ukuze yena ayenzeke. Ngoba kumele kuqale ngabo khona ngale uJehova ebona. Bekube sitshela amanga wathi lo sibenke wauJehova lo tongubani siwenga. But uJehova ayikho into ayijovile, waye naye engajovi lo mdala lo.
Sanibonani bantu bakithi, njani ngezindawo ngezindawo? Kwethuzi masizwa bethi uMohadi useresignile. Aveli ukuresigna kufanele ugugele lo muntu. Yiko besenza izinto ezingelangqondo, akusho into ethusayo, yinto vele kade ilindelwe ngabantu. Konke la umnankagwala kuthi uwinga ukuthi beresign. Kunini batshontsha, kunini babulala ilizwe? Ilizwe liphelile manje ngenxa yabo. Kuyajabulisa mpela elinyisela masizwa ukuthi alithile umsebenzi. Maybe bakhona abazangena ezikhundleni abangayenza ngcono danda sela kwizana uPhefu lawo. Akube ngaba bayaphuma nje bonke beresign. Kanti vele kona baye bengaresign. Beguge bephela amazinyo bekube sezihlalweni. Uyenze kahle impela wayo wachiya. Siyambongela. Kazifuna ukuyenza njengalaba abafuna ukufa bengasaboni. Ifile esikhundleni begcine sebeyidonsa sebelala loba yikuphi. Siyambongela impela maye. Vele kade ngela sizwe umsemphakathini kade sisiza ngani. Ngoba yinto egcine sebethatha ama-office abantwana beZimbabwe besenza ama-bedroom. Yinto egcine beyenza ngoba abalamsebenzi. Bheka lokutshontsha lokubulala abantu lokuhlukumeza abantu. Asazi ukuthi olulandelayo ozoresigna ngubani. Beke beresign beyekele ukuphuma esikhundleni sebengasaboni sebengasela amazinyo sebegugile.
Selo lwe-studio 7 lo sendele picture le sakhamuzi esinye singumlimi lapha empoweni esimelamela plum tree side. Lokhu nje ngusendakini lapho nje ngenzela ukuthi likutshengisa abantu nje kuyimfundiso nje kuyindlela eyinye ukuthi abalimi abalimunya ukuthi bengazinceda ngakho mpela ukuthi balinde ngakho inyoni. So yikho nje ngusendelekile imali lesifiso bafowethu wethu hayi ningabutshengisa abanye abantu nje ukuse njengomlimi njengomlimi empoyens countryside endaweni yobizwa kuthiwa kusimelamela ibizwe ngupdmsi moyo mlimi lokulimela abantu la ma-tractors alimela abantu manje ngangibona uhlupho labantu inyoni zibadlela inyawuthi lokhu ngicabanga ukuthi nelezi nyoni ezisidlela kanje singazenza njani ngathola okungafana kudlala isikhayithi efana lokhozi ngalokukhanyela nje lokhu kungazisolvela iproblem yenyoni ngakuthatha ngakufaka ensimini yami mpela ngagebhela isigodo sabaphezulu hhayi inyoni impela ngathola ukuthi hhayi azisahlali kuleyo ndawo ngafaka okunye futhi ngale ngathola ukuthi sentori futhi azihlali so ngakubona ukuthi lokho okuntu kungakulindela unyawuthi kungakufaka nasemagrupini abantu kule nzuku bayangihlupha kakhulu impela ukuthi abantu bakudinga hhayi lo kuyikhayithi nje ethengiswa ebuya emachayineni nje konapha is like a bird enkulu nje kodwa kulusizo kakhulu bafowethu hayi ayikabi menti nje lalukona ngapho hayi njengamadoda enyazi ukuthi ngiyenyizwe lizifafa izindaba ezikuthi ezibalulekileyo kakhulu ezilosizo ngingakufaka kwezinye indawo khona ngapho libatshele ukuthi kulomlimo ososo ukheyimoyo ngapha kusimelamela uphethe into ezithize.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwele Cameroon ubikwa ekhala ngokuqonga kwezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende walelo lizwe. Ubuyanga bubikwa bugxila impande ngamandla kwele Kenya ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Izigidi zezizalwane zakuleli lizwe sezimelele ukwamukela imali evela kuhulumende ejonge ukuziphathisa ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus kulandela ukupasiswa kwesikhwama sikamongameli Joe Biden esingena kuma-trillion pose amabili 1.9 trillion lidale le-Congress ngomgqibelo. Umuntu ngamunye ohola imali ephansi kwe-80,000 ngomnyaka uzathola amadola ayinkulungwane elamakhulu amane $1,400. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai yena othi izanceda kakhulu limali.
Ngibona le rescue package epasileyo ekunceda abantu as a welcome feature for umongameli welizwe uPresident Biden. Ngiyabona ukuthi wayethembisa abantu during the elections ukuthi the first 100 days into yakhe wayezanceda abantu bonke abakhathele okwakathesi lamabhizinisi athiwa ngama-small businesses ukuthi babanike uncedo lama-city council le local government ukuthi i-distribute i-COVID vaccines in a timely manner. Esikubonayo these days ukuthi kuvaccinatewa over 1 million people a day. In the first 100 days ezikamongameli welizwe uBiden wayethembise khonokho and ukuthi abantu bazathola uncedo abalifunayo.
Ekuqala kwakuthwe abantu abazathola imali ilabo abahola imali engange 100,000 ngomnyaka kusiya phansi, kodwa sokuguquliwe sokuthiwa izatholwa yilabo abahola imali engange 80,000 kusehla kusiya phansi ngomnyaka. Abanye bayakhala bathi iloko kuzatshiya phandle abantu abaningi abadinga usizo lwalimali. Ulubona njani lolo daba?
Ukuthi bakhiphe i-threshold from 100,000 yayiqale i-120,000 to 100,000 kathesi ukuthi i-billion leyo ipase in the Senate bayifake ku-80,000 ngoba bathi bona abantu abathola 80,000 and above they don't need that kind of help. Either keep us 7 million people out of that threshold. But sithi okwakathesi hayi kuyabongeka lokho ngoba abantu abaningi besibona lathi sebekhathele amabhizinisi sevalwa. So this is a shot in the arm.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi umgcinisihlalo walo unkosazana Tabita Khumalo ulokela liswe esibhedlela kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabantu endlini yakhe ngomgqibelo ebusuku. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali zesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Umeli weHarare West edale lePhalamende njalo engoweMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe labanye bakhe bazamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.